owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi. Kathi umbalisi uhola ngemali kumbe izisebenzi zikahulumende ngikhokhela laba balisi zihola ngemali yama-natural resources, igolide, i-diamond, iy'hlahla, inyamazana. IZimbabwe inothiswe kakhulu ngazonezi izinto engikhuluma ngazo. Thina njenge-athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wasexoxe ngekhomishini eyayenziwayo eyayikhangele khonokho. Ikhomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe i-fund okuthiwa i-education equalization fund. Indira Masanga nguye owayekani ikhomishini leyana, ibizwa ngegama lakhe kuthiwa Indira Masanga Commission. Namhlanje sesibuyele emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi masikhuluma njengakathesi ngixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisenze umvukela lizwe. Onensi kathesi babhikisa uthi abantu labana bavukele ilizwe. Kahle kahle uhulumende sewabalekela i-constitution. IZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphile lele nonkosikazi wakho uyavuka efaka umthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kathesi owezamtisi useyehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uminista uMthuli ngobe engcedisana logazena o-reserve bank ukubana baphumela kobaphumela, kodwa eqinisweni akulanto etshintshileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengoba esithi umoya lapho ukuthi bafuna isitifiketi instrument bayenze izinto bazayenza besemthethweni kwenezingaso ezincedisa abantu. Bathi bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usuhasesingasebenzisa i-multi-currency, but eqinisweni vele besisebenzisa yona. Njalo eqinisweni ukuthi ibhondi le abangafuna ukuyikhupha ifa nsuku zonke. Njalo kuyiqiniso futhi khathesi ukuthi even waziye khona ngale ku-option eyenziwa ngalwesibili i-DFD lapha wayezama ukunqanda khona la isifundile, ngoba ke sikhuluma kanje i-transfer every week nasesikhuluma 400 something. Lokho kuyiwufakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho. Yikho sithi thina kakhupha ibhoni
umoyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka. Ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo? Mhlawumbe bagcine bevotela elinye ibandla elingasoza no-PF.
Abantu bezimbabwe babili kulabantu bezanu-PF abangeke bakabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu. Kungathiwa bayahamba beyevota bafika bevotela izanu-PF bengazange bekhangele impilo. Kusekusiba nabantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kabusoze kutshintshe. Labana abantu sebengabantu ase babona izinto eziningi zingatshintshi, sebevotile babona kungeka mehluko. Kodwa singaye esitolo kathesi sonke sisiyathenga isintu, ungezanu-PF ungulwane othi ilizwe kalisoze litshintshe, ungulwane ofuna ukuthi uyayavota into engiyafanana. Umumo khona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omusha.
Kubona njalo lawe baba Sibindi?
Ngivumelana baba Umoyo ukuthi kathesi abantu beZimbabwe sebedizwekile. Sesayibhekene ukuthi abantu kungathiwa 2023 kulama-elections. Nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngobuningi besiyavota, futhi nginanzelela bevota bengavoteli iZanu-PF. And futhi ngiyakholwa ukuthi labe Zanu-PF khathesi ngoba nje umoya sithe nxa ungena esitolo isinto esikhwelileyo sithengwa kumbe umuntu we-opposition kumbe ngowezane, into engiyafanana. So 2023 navela kumoyo ukuthi abantu bazahamba ngobuningi bayevota. Ingabaye futhi abesibazanga bezanu ekuvoteni njengoba kuthiwa abafana yabuzigadeli wedwa kubona bengayivoteli iZanu-PF.
Kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe iZanu-PF Umoyo, ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa laboTshiwenga? Ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa ele Zimbabwe ngaphandle kweZanu-PF.
Ntingamini kulento eyi-one okumele siyivumelane, ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa, kugoqela uTshiwenga, kugoqela umoya okhuluma laye, ilizwe ngelethu. Usupho lukhona ukuthi amadoda lawa asayazenzile izwe labangelabo bese bethatha abantwana bethu esibazala yamasosha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezinto. Kodwa engikukhangelayo ukuthi nxa singayavota badliwe lingakhona okho esikukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke nxa bezositshaya sithi asilivotelanga sibulaleni sibone ukuthi bayasala bevuta bani.
Baba Sindi akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotho.
Abantu beZimbabwe besakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salathi zantiya. Yebo kambe bengazama ukuwala ngibuye ngiqhubeke futhi kuphela lana la mapolisa asetshenziswayo ukuthi abantu lana la masosha asetshenziswayo ukuthi abantu abantu la abadibekayo lakuje ngathi bengaye bezama ukunika izimali kodwa iqiniso yokuthi abazali babo bawabona behlupheka nsuku zonke. Ngibona ngathi khathesi ngabe ukuthi ibandla lezantiyevu likhangele ukuthi amasosha abancedisa ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasosha lawo abame ekuthekeni ngaphambi.